ungasikhangela impumela yayizolo iyasithokozisa kakhulu ukuthi kwakhanya ukuthi hhayi uMantshi wayesebenzisa ingqondo yakhe ekhangela isisekelo sombuso esilamandla ukudlula umthetho wonke eZimbabwe.
Kuyasinika ithemba lokuthi ezinye indaba ezizaba phambi komthethwandaba zizahlelwa ngale indlela.
Ithemba singathi likhona, kodwa okuqakathekileyo Patrice yikuthi nxa amakhothi kundla zokuthetha amacala zingathi sezifake izinqumo ezinje, okuqakathekileyo yikulandela izinqumo lezi ezifakiweyo. Ngoba ngiwakhangela ngaphambilini Patrice, siyakhathazwa ngendlela ezinye ingatsha zikahulumente ibizisebenza njani. Siyathi kufakwa izinqumo ngamakhothi ethu kuhle kuhlekile, siphakathi kokuthi siyakholisa siyathokoza, ubone ukuthi hhayi akula muntu okukhangelayo lokho vele kade bekuthi umbekeithi noye nje bekhangele eceleni.
Mkhwanansi, ubona ngani sokulethemba nalo ukuthi imithethwandaba yethu isisebenza izimele?
Angeza ke ngitho njalo, kodwa ngiyavumelana lo Jamela kancane ukuthi kungabe sokukhanya sokulethemba. Kodwa ngasikhathi sinye kuseselomango ngoba uhulumende lo uthethe zonke ingatsha wazifaka ngaphansi kwakhe zisisekela uhlangothi. Kodwa lokhu kutshengisa ukuthi abantu bonke sebethe sokwanele, ingabe ngabasebenzela ijudiciary kumbe amapholisa, ngoba kukhona ukukhala zonke indawo lalabo abasebenzela izingatsha zikahulumende ezize ezincindezela abantu, kodwa kunzima ukuthi baphumele egcekeni. So le kube lithuba lokuthi abantu bonke batshengise ngendlela zabo ezincane lezinkulu ukuthi sokwanele. Kodwa kangikholi ukuthi khona ngokwakho kuhulumende kuzatshintsha.
Ungathi kuyini sibisibili osokwenze baguqula abomthetho ingqondo zabo?
Abomthetho sebebonile ukuthi abantu basebethukuthele, isizwe sonke sithukuthele, ngoba isikhathi sonke leso bebelokhu bedlala nje santando, kodwa sebebonile ukuthi ngeke baphinde benze njalo.
Jamela likobulawayo, kulabanye ababotshiweyo ekutshengiseleni okube khona ngeviki edluleyo abalokhu bevalelwe, kodwa ke sibone amagqwetha amaningi esiyamela umfundisi. Abanye ngabathi njalo engxenye kolunye uhlangothi amalungelo alabo abakobulawayo akamelwanga kakuhle.
Lokho ayisikho Pasiti. Ngifuna ukuthi kuzwisise ukuthi amagqwetha agijimesa kumfundisi izolo, abanye bakhona kasoyivile behlangothi yethu yeZimbabwe Human Rights, ayengama-volunteers nje njengoba etshile umfowethu ukuthi uZulu wonke nje ikuzama ukuthi ngendlela ezincane alazi ikwanise ukuthi hhayi okwanele. So masikhangele laba ababotshokobulawayo lendawo ezishiyeshiyeneyo, kuqalisa indaba le abantu beboshwa, size nje sihamba nje amagqwetha amelele ongatsha leZimbabwe Lawyers for Human Rights zama ukuthi siphathise. Abaningi bakhona sebanikwa amabheyili, abanye basazama ukuthi bebhadale, abanye ngingathemba vele ukuthi bebhadalile nam, but kuthi abanye abase-Bybridge abanganikwanga amabheyili futhi siyazama kahle ukuthi senze ama-aphili sihambile. Zilibhela udaba lakhona enkundleni yaphambili i-High Court, obulawayo ukuthi bezama ukuthi bebone ukuthi hhayi siyenze njani. But ubuningi bamagqwetha eHarare bekhangelane lo mfundisi, kakusho ukuthi amalungelo abanye kayenziwanga kuhle, ngoba njengoba ethile umfowethu abantu kade bezama ngendlela ezishiyeshiyeneyo labo ukuthi befake ilizwi labo ukuthi hhayi sokwanele. Even ungakhangela phandle kwe-court abantu ababuyileyo nje for solidarity, kuyatshengisa ukuthi umuntu wonke nje ubefuna laye ukuthi laye ephothe lakhe ilizwi, kumbe ngokugida kumbe ngokumkhuleyo kumbe ngokuba khona e-court. Nxa uligqwetha la ukuthi hhayi ngangena e-court yasithika ukuthi la ukhulume ngenye indlela ukuthi hhayi sokwanele, hhayi lokhu asisakufuni.
Nxa ukhangele Mkhwananzi, kungaba lihlandla lakuqala na lo mvukela waseZimbabwe njengabo-Tunisia labo-Egypt?
Kunzima ukutho kwakathesa, kodwa kusobala ukuthi abantu abasabuyele emuva, ngoba layo umfundisi uMawari lithile ukuthi ngokuhlonipha Mr. President abantu bathi hayi sokwanele. So kutshengisa sobala ukuthi okwakokuqala eZimbabwe abantu bonke sebekhuluma ngalezi linye iya ngenye indlela ngokwakokuqala, kodwa-ke kukhanya abantu abasabuyele emuva, abantu sebezimisele.
Owakho umbono Jamela?
Nxa siyakha siyakha isiyakha kumbe yindlu vele kuqalisela ku-foundation, siye kwindlu le siye ifake uphahla, So ngezinye indlela singathi khonokho nje omunye ngawukhangela ukuthi into encane kodwa akulakho ukuthi ngiyakhe kube isigaba xa sesukhangele kwelinye ilanga sithi akwaqhathisela khona phana abantu besithi hayi sokwanele asifuni.